Vegu sakele mbutani nwabanda wali chitika na inesina hiro zeka uvewa uskosana opiwe incho nipe kawele sizwe uskosana waba umkholo waba chakuzwa mpifo wesikate siti njalo wae vame ukutolika isindebele nga owaye ngumongameli umnumza Robert Mugabe lomnangagwa vekuluma lozulu emathebele land ekhuluma kulumncwabo umnangagwa uthethele ithuba ukusola umkhuba wokutshengisela okungamazi acathingelwa ukuba abeqondise kwabasha be-MDC Alliance abatshengisele e-Warren Park eHarare ngeviki ephelileyo abanye babo bagcina sebethunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations for political grandstanding. We are one people, one nation, one Zimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube unabantu abaningi abangedlula ikhulu kunalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajuma amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kamnangagwa isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa kukanti ke ngempela akaluqakathekisi ngoba sifuna ukuthi kade semfeni lapha kade khona bekugcwele abantu uhlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus udaba lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa iy'ngatsha zikahulumende ukuqilibezela abanye uyakwenza njengalokhu sibonele ukuthi usenze izinto eziningi iy'ngatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo eze-corona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo usekele ukuthiwo ngumnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition siyavumelana le encouragement leyi kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma kathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations ukuze labo abantu bangaqaphuki, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abe-MDC bazakwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana be-MDC Alliance laba abathunjwe e-Harare Central Police Station bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akalaneke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwathenjiswa ngohulumende ka president Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kamuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenza elizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamathumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andibana angene kwezombangazwe ngomnyaka 1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka 1977 waye eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kweviyo leZipra. Umuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside njalo ubhubhese ngumgcinisihlalo waleli bandla koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.